Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bantu sebe west ukwedlula labo esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe, ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanisa ukusidobha siyimiliyoni.
Bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu eZimbabwe.
Akula malungelo abantu aphanjaniswayo lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Kodwa abakuzalu PF bathi akumangalisi okwenzakala elizweni. Izakhamizi eGwanda North zithi zibhekane lendlala esabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kweleZimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo eRemand Prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngentando kayiphikiswa. UMnumzana Basho Raphael Sibanda wayemele iCountry Park edale lePhalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akulunganga okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe.
Zakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engakutsho ukuthi laba bantu sebe west ukwedlula labo esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe, ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanisa ukusidobha siyimiliyoni. So yikho engakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu, but siyafika isikhathi sokuthi sadisidobheni siyi-1 million sisestreetini.
USibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba eZimbabwe libe nombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngaphi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party badlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ongakhathalekile ukuthi ubebadlela iphikisayo, bebahambisa esikolo sabo kuthiwa ngese-ideology. Into yonke enganayiyela ngqondo siyibonela kwelakithi. Yikho ye mna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibophenini siyi-1 million. Nasesithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kulanto abangayenza, ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthathe uzibuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda-ke ngependa engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lo mgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela, ngoba abantu babele themba kakhulu kuye, abanye bebegijima laye. Kodwa-ke uyazitshengisa ukuthi hhayi, yena umbala wakho uyiwona lowo ophula ilungelo loluntu. Ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Ukwabasha-ke futhi kutsho ukuthi impilo zabo asoze zafa zalunga nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho, kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So-ke kukonke nje kubuthene, kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla leZANU PF uyakuphika lokho.
Yebo, nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayineyokuphambanisa i-summit ye-SADC njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa, ufuna ukuthi bezame ukwenza amatobhe abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe, senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela kwamanye amazwe. ukubana bephambanise ukuthula. Bengabotshwa ke labo bantu. Asihambi sibanga umsindo okuthiwe elakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ephanjaniswa. Hatshi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha ababotshwa kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe eRubin Prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa ngoZulu weCriminal Law Codification and Reform Act. Silokhu sikudaba olufanayo, isizalwane sakweCzech Republic uMnumzana Lukas Slavik obesetheswa icala lokwethula amanga njalo okhululwe izolo ngumantshi usesuswe ngenkani kweleZimbabwe lohlangothi olubona ngokuthelekelelwa kwelizwe ole-Immigration Services. Amapolisa abopha uSlavik esithi wethula umbiko othi akulamanzi lokunye kweleZimbabwe. Weliphika icala leli. Wezemaphandleni, izakhamizi zeDambashoko sezilala ezimithonjeni ukuze zithole amanzi aseludubo esigabeni seGwanda North. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ebhekane lendlala eyesabekayo, kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi zeDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokwalo nyaka kakazi wakubona selokhu wazalwayo.
Asilakhona iplani esingaba layo. Okwamanzi vele sesithwele nzima, akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kutshile konke uludaka. Akula lalutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo uPhesi Mlotsha uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impilakahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngile nyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembeni igovernment. Mina ngokwami angikwanisi ukuthwala. Sokulalwa khona le manzini abantu bahamba bayelala ngo-9 kuyathonta. Bahambile lekuseni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Nge-82 years.
UMnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe yindlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abahola ukudla kutshengisa i-division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi okuningi ndlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala leyi iyahlukuluza kakhulu abantu, ihlukuluza izinyamazana zethu, especially livestock. Oyikho osokusiwisile ukuthi sibe ngabantu abalezinto zabo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engikunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingxabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
UMnumzana Christopher Mguni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni lasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Silungisa le migwaqo, sihamba sivala indonga emakhaya, lazo ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kaWatu eGwanda North uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi singu-Oga. Kunzima sondlalisa emakhaya. Ungakuthuthe nje uthole 10 kg banakwazi ukuthi lizayiqamulelana imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngelanga. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isayini yotshani. Inkomo ziyabanjelwa emadamu sokuhlizwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program iduZulu eZimbabwe osekaphose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Sinezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Amapolisa emsitha akwele Melika FBI angene ngenkani emzini womsakazi umnumzana Dimitri Stymas eVirginia ukuthiwa udlelana leRussia ekuphazamiseni ukhetho lukamongameli beMelika oluzakuqhutshwa ngoLwezi lonyaka. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe lukhulumisana leziphathamandla zebutho kweNigeria ngokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kwezomvikela. Okwamanje sike sizwe ukuthi usithandekile mhlanga weStudio 7 usiphathelene.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Khalazani Mzofu kaWard 10 wobulawayo eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule kansili. Sicubungula ukusilela kwamanzi lokucitshwa mahlayana kwamandla amagesi lokuthi kuthinta njani abesifazana lamantombazana.
Ukucishwa kwamagesi okwenzakalayo phakathi kwelizwe nokuswelakala kwamanzi kusuka kube ngama-challenge kakhulu kubomama, especially kubomama amanzi kusa-intervention ukugeza ukugezisa amazeshebhu zemfikeni ngoba inayo izalandelela ukuthi insika kithi lezi-informal retail stores ishophawumbe phambi kwezindlu zethu angithi yiyo indlela ezimbabwe siyireyiza ngayo i-economy kumbe emakhethi etown. Abanye bereza beprefeze yalapho abathola khona imali. So esikhathini esiningi ngakusele beprefe ukuthi ngakuyangena efrijini for example amatamatisi, but because amagesi ahlala eqinini kwenzakala kakhulu bomama ngoba yibo abatholakala kakhulu kulezo zindawo zokuthengisa emfikeni. Amanzi njengawo ayi-challenge aafela athola i-advantage mhlawumbe babhodi batshontsha amamitha lana. Nxa betshontsha amamitha lana umuntu oba mosi affected afikile i-120 hour shedding ekhona koBulawayo ngoba vele singenamanzi. Umuntu oba affected kakhulu ngemitha liyana etshontshiweyo ngumama. Again indaba yamanzi ihlukuluza kakhulu abantwana abangamantombazana amayethi ngakhangela abasakhulayo bagcina befunda imikhuba engekhulu babanye abantwana ngathi i-depression nalapho abarejisa khona amanzi izeluleko ezinzi ngisayi ukuthi bawawoka maybe i-distance esiyalanda lawo manzi upon going there baya be-abused or maybe behamba bekhonjiswa mhlawumbe lesikhathi singakafiki umntwana afundele khonapho ukuthi kumele umuntu uyakhonjiswa ngoba uyakhomba baba-exposed because esikhathini esiningi ilizwe lingizwaphila i-economy umama sitshona sithanda sidinga ukuthi ntambama kudliweni vele umntu abayinkazana because of our patriarchy system umuntu abayinkazana so kumele akhangele imsebenzi yasendlini agijima edinga amanzi abuye ekline athi igcina esiba kumandela then imikhuba le ibe lula ukuthi ayithathe ayifunda phandle isiphenduka-ke isilumatha iphambanisa the society. Also umntwana ugcina ekhathala ezifundweni zakhe agcine esesiba phansi ngonambe kokuphela esikhathini esinengenziwa ngabantwana abangamankazana yinto esibagruma ukuthi bebe ngomama omama imbokodo zafasa ngalolu dubo esinalo lwamanzi udubo lwamagesi letingenkuni especially lapha kuwatheni kule ndawo ngapha e-Richmond ezikorweni la and khonapho balula futhi ukuthi badlengule siba babobaba kumbe ngithi ngabafana baye bezihambela besenza bathiva nxa behlangana nabantwana abangamantombazana beqabula inkuni kuba lula ukuthi obama bahlukumele bahlukumezeka physically psychologically emotional and mentally kaze umuntu uzabuya nje aqalule lawo ngapho ayithi khandela mese ngigcina lisuka phansi lichisa ngokuthi ngigcina lichisa nabantwana.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Mzofu kwaka-Ward 10 eNtumbane koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga othi nginikele lithuba untukameli Nkomo ukuthi asethulele uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Liviki sisecholocho esigabeni sethuthukani kuward 3 lapho okulezinye izakhamizi ezikhala ngokuthi seziphelelwe izifuyo ngenxa yenyamazana zasendle ezifana lezilwane. Izakhamizi lezi zisola omunye umlungu olendawo elondoloza obhejane zisithi nguye isisusa saloludubo okuyinto ayilandulayo. Sixoxa lesakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama. Kwenzakalani mnumzana?
Inyamazana ziyasihlupha kakhulu, kodwa ke kudala siphila kuleyo ndawo. Ngingaka mina sikhule kukhona kodwa kungahlukumezi njengoba kumanje. Manje kunohlelo olukhona lokufaka ucingo kufuya kobhejane. Manje sibona ngathi sokulo mthelela lo ukuthi kuvulele iy'nyamazana zize ebantwini, khona sizovuma masinyane into eyenziwayo. So ziyahlupha kakhulu inyamazana ezikhona zindlovu, amabhobesi nezingwe nempisi.
Monakalo bani kahle kahle odalwa zinyamazana lezi?
Umonakalo khona ulezi amabhobesi nempisi. Noma ngeke ngikwazi ukubala mpela, kodwa hayi idonki zethu nemfuyo zethu ziyaphela, zidliwe emini, ungazureport, there is no compensation. Abantu abaqhashiweyo abagade ucingo lolu osabalo iphisi labayinikezwayo esebelifake khona, sinokwethuka ngoba emavikini amathathu adlulileyo badubule izinto ezingu-6 ngaphandle kwefence egangeni, just because izinja lezi zaziphusha indlovu ukuthi zibuyele phakathi egemu. Bona badibana nezinja babulala, but ezifuweni zethu hhayi, izifuyo ziyadliwa mpela. Iy'donki khona ziyaphela, isifuyo sakho salala phandle uyathandaza ebusuku ukuthi ziyavuka sikhona la. When it comes to ama-elephants, zimosha zimasilimile, sala singalalutho sibulala indlala.
Abantu elithi yibo abavumelana lomsolwa bamupha umhlabathi ngobani?
Abantu singasho ukuthi bayenza ama-agreement, kunzima ukuthi sibathole. Ilaswa uhlelo lwakho nalo lusisinda ngoba onguye ofuna ilokhuzeni iganga leli ubizwa kuthiwa ngubutcher. Uyaziwa vele sikhule sinaye, kodwa asebenza e-park, iwange national park. Manje usezenzelwe kwakhe, seqala ukufuna ukuplanta ezakhe inyamazana, but manje yena ufuna umganga oza ngapha ebantwini. So lo muntu uhamba ngamavillage ekhulumela abantu abaphethe, ufana labo ozebhuko council omlisa, engakhuluma lalabo abantu evumelane nabo kuye sekuright. Ababhekele le nyamazana bona iphaki asikwazi ukubathola, and futhi vele asinankinga nabo lapho, kodwa inkinga ekhona ukuthi abamenteni ucingo, yiko kudala ukuthi inyamazana bezivumele zize kithi. Sizama ukulwisana la lento efana lale ngoba sibhekelele ukuthi ukuhamba kwesikhathi sizocotshwa endaweni leyo. Okwesibili, sizotshela ukuthi kwezindawo lapho asebefayo khona kuthiwa abantu babangumsindo wamaradio, and then izinja azifuneki. Wena umuntu awufuneki ukuthi uyoloku uba umsindo ecene kwefensi. So uyabona into esifana naleso, izo ezihlukumezayo.
Abanye sizwe bekhuluma ngokuya enkantolo, selihambile yini?
Enkantolo asikafiki kahle kahle, indlela yethu ibheke khona lapho. We started for our rural headmans, sibabhalele bonke kuward 3, sibacela ngomhlangano ukuthi besilinde. Basiziba abasiphendulanga, thina sizwe ukuthi hayi, they going to the next step, they doing like this. Then sabhala futhi elandelayo, sibacela futhi ngezinye indlela, futhi basiziba abasiphendulanga. So we move on to Cholocho, sibhalela ubani? Campfire management. Campfire management mangaphazamisa ku council kwangale Cholocho, but ng CEO. So namanje we haven't get back the response ukuthi bathini, ngoba lapho bese siphezu kwama village headmans ukuthi ngoba sebabona basiziba, sathi siyaphezulu ke eCholocho sabhala le ncwadi i-petition. I-petition sesibhalile amagama ethu sabasendela eCholocho. It's going to a month now, asikatholi impendulo. So yinto esilindileyo ukuthi siye khona enkantolo.
Ayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo mnumzana siyabonga.
Ye hayi nathi siyabonga siyabonga usizo le.
Istudio 7 ixhumane njalo lomlungu osolwa izakhamizi lezi umnumzana Mark Butcher. Uthi akusiloqiniso ukuba inhlelo zakhe yizo eziletha inyamazana kulumango. Wathi njalo akwenzayo ikulondoloza imvelo lezinye inyamazana zasendle, kanti njalo uyazenqabela ukufika ebantwini. Ubhuja uthi inhlelo zakhe ziphathisa isigaba secholosho kakhulu ngoba uqhathe abantu abangamachumi ayisithupha. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olwezimpacts umnumzana Dinashe Farao uthe basaphenya. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Yimi uNtungamilinkomo.
Yes, kakhulu ke uNtungamilinkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ke imbono kahulumende weMelika.
ELeMelika selifakele izijeso amankampani ayisithupha lomuntu oyedwa njalo lamisa izikepe ezintathu eziphathisa ibutho leHouthis ngokungekho emthethweni ezisebenza losekela ibutho lase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps ngemali uSaeed al-Jamal. ELeMelika lijezise njalo inkampani eyodwa njalo lamisa izikepe ezine ezisetshenziswa isiphathamandla seHezbollah uMuhammad Qasim al-Bazal kanye lokuthwala igasi yale-Iran ebiza izigidi lezigidi zamadola. Kusukisela ngesikhathi ibutho leHouthis liqala ukuhlasela izikepe eziselwandle lweRed Sea ngomnyaka owedluleyo, ELeMelika selijezise amankampani izikepe labantu abambalwa abasebenza lo al-Jamal. U-al-Jamal usebenzisa amankampani ezikepe izikepe labanye ukuthengisa impahla evela e-Iran egoqela amafutha lokunye ngenhloso yokubuthanisa imali yokuphathisa ibutho leHouthis lelase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps. Imali evela kulezinhlelo isetshenziswa ukuphathisa ibutho lelikuhlasela uZulu osekubangele ukungahlaliseki. Osaphethe isihlalo somsekeli womphathi intambo ogatsha lokulwisana lokuhlasela okudlulisa amalawulo eterrorism umnumzana Bradley Smith uthi baqhubekela phambili bezimnikele ekumiseni ukutholakala kwemali yokuqhuba imisebenzi le. Uthi bonke abasekela ngemali amabutho la kumele bajeziswe. Ngenxa yezijeziso lezi impahla lamankampani abantu laba kumele kumiswe ukusebenza njalo kumangalelo kuhlangothi lwezemali olwe-Office of Foreign Assets Control ngumbe OFAC. Phezu kwalokho laba bantu kanye lamankampani abo abasoze benelise ukuthumela imali lokunye. Sizaqhubekela phambili sisebenzisa konke esingakusebenzisa ukumisa ukuthola imali kwebutho leHouthis ukuze simise ukuhlasela kwalo, kutsho umsekelo wesikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe uVedant Patel.
Le yimibono kahulumende weMelika. Sizizwe kwamanje abalaleli bethu besithulela abasithumezela khona kuWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ugatsheni lokhuluma ngoSami Ngalanga seGoli. Ngike ngivise lombono ngoSami. Leli qembu elibusa eselibambe selicapture iChange eZimbabwe ukuthi ngoba nje ngithanda icleanness lithi abantu abakhepha ama-toilet emakhaya bazikwazi ukuthi bazikhulule khona ama-toilet angaba ayagcwala. Lokungani nkosama ugovernment abe nemoto ama-toilet masegcwele kumele ukuthi kwenziwe njani? Kumele ukuthi kube futhi ugeje ne-toilet futhi shouthi nje umuzi wonke uzabala ama-toilet awu-5 umuzi wodwa ama-toilet amaningi avaliwe. Ugovernment akayeke ukutshontsha imali ebantwini esehlela kwenzela abantu into elula nje into nje yaziyo ukuthi abantu baphuma phathe namalevu bezokwazi ukuthi nje umuzi nomuzi ukhokhe ngonyaka endaweni kabani endaweni okhokho bethu kumele ukuthi sikhokhe imizi yethu thatha le mali athi nge-development ahambe oyidla le siyacela please
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi bethu. Hayi siyabonga ukuthi sihlala lesikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kalichiyi lutho. Kodwa thina lathi abalaleli silokukhutha into eziningi. Siyabe sikhuluma ngezanu idlelana labo Russia, izanu idlelana labo Russia, izanu ayikaze yadlelana leRussia. Izani idlelana le-America, le-Britain, le-Israel. Ngale nxa umbona umnangagwa ukuthi useRussia uyabe vele e-Britain, le-America. Ethunyiwe ukuthi azisondeze uPutin. UPutin angayekela ukunanzelela. Bazamtshaya, i-America izamtshaya. Kusetshenziswa bona labo umnangagwa ukuthi besondele duze kwakhe. Bakwenza kuKadhafi esithi sihlanganiseni i-Afrika ibe United States of Africa. Lo wabhubhayo lo umgabe waso.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo abaculi bethu kuliviki sihamba lomculi kwamapiano osacathulayo uYolanda Chiwenga, yena ozibiza ngegama lokuthi Yoli emculweni. UYoli udabuka kozimnyama kodwa ucula ekweleBotswana. Lapho kuphethe isingi yakhe yakuqala ngqo elesihloko esithi Amalevele. Nangexoxa lo mntukamini Gomo we-Studio 7.
Malume Sase, ifamba na DJ PS na Yoli. Let's go, Yoli, Yoli.
DJ PS,
nipuma, uje ngalendilo, nipuma, uje, nipuma.
Ngizwa eplamtu kwezinyama komqegula esigabeni sesikhulu. Le yingoma yami yokuqala kodwa ngisathembisa kakhulu ukuthi ngisazoqhubeka kwezomculo. Anginakuma ngale ingoma eyodwa.
Ngiphuma uthe ngale mpilo. Ngiphuma
ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana ngokuziphilisa kodwa ngiyatholakala enzinzweni zokuxhumana ku-plus 267 718 4905. Yinombolo yami ongangithola kiyo noma ku-WhatsApp ikhona yingiyisebenzisayo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngiyabonga ukungilalela abalandeli. Ngicela ngiqhubeke lingiyeseka ukuze ngikwazi ukuthi ngikhuphuke kwezomculo.
Ngiyabonga mhlasima lapha kuhlelo lethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeep sithube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.